ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le MDC kumhlangano we Congress. Imbiko wesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba eyokuthi igugurawundi yayimpi isolwa ngabanye.
So you find that nxa ikhulume sitho njalo kuyanihlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawayo edefenseless somebody umuntu wayesiyabulawa ngebiolene thina abanye into lebi sikuthelile yithi le so sithi kayenziwe ngendlela efaneleyo.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lizazizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress ozenziwa ngenyanga ezayo eGweru. Kuzigaba eziyisikhombisa esezikhethe amabizo alabo abazancintisa kumhlangano we-Congress, igama likaChamisa yilo eselikhethiwe ukuba ngumongameli. Sikhuluma nje isigaba seManicaland siphakathi kokukhetha. Kodwa umbiko esiyitholileyo ithi bakhona kade bekhonona ngokuthi kuvunyelwe ukukhetha abanye abangelamandla ukukhetha. Isigaba seManicaland isigaba esake sakhetha usibalukhulu webandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ancintise kukhetho olwedlulileyo lapho okwamangalisa abanengi ngemva kokuba uMonzora owayengakhethwanga izigaba ezilitshumi lanye waphenduka banguye wanqoba uChamisa. Sibuze isiphathamandla sohlangothi lwe-MDC olwe-MDC Veterans Association umnumzana Swithan Chirowodza ukuthi ahamba njani amalungiselelo omhlangano we-Congress.
Bonani kuhamba kuhle ezindaweni zonke lapho kube le mbambeko lapha kobulawayo kulama-DCs angakapheli. Kodwa kwezinye indawo ayikuhambe kuhle. Ngibona ngani omgqibelo ozayo wonke ama-province abe selokhu.
Kuyini okuhluphayo kobulawayo?
Kulama-DCs amalutshwane angaqedwanga awawumele enziwe. So kube lelokhu zenini lokuphuza kwaselakalimen power.
Siyabona ukubana ama-province wonke asekhethile akhanya afuna ukuthi umongameli kube ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubona ngani ikhona yini eyodwa ezakhetha ongayisiwe Chamisa?
Kusoke kwenzakale khonokho ngoba ungakhangela iCongress ka-2014 umnumzana uChamisa wathola ama-nomination kuma-province wonke kwasala iManicaland. Kuthe sokufika i-nomination eManicaland bamcambela amanga umfo kaChamisa bathi yena ukhombe umnumzana uTsvangirai ngomuno. Kwaba yinto eyayenza ukuthi ibizo lakhe libe libizo elingahlambulukanga leso sikhathi. So ngakhangela nawo iCongress ka-2019 bona labana ababekhamba amanga ngabakho sebehlulekile. In fact abantu sebekwazi ukuthi no kula bakhona abaqamba amanga. So ngikhuluma namhlanje uzabona ukuthi iManyikaland izakhetha uMnumzana uChavisa. Singayema emasingo amadistrict wonke vele asevotile kwakathesi. Amadistrict vele alungisele ukuthi asekele uChavisa. So nxa ngibona vele akula province ezayekela ukuvotela uMnumzana uChavisa.
Kubasekeli lapha siyabona ukubana amanye amaprovince akhethe uMnumzana Welshman Ncube. Kodwa amanengi kawamkhethanga asekhethile. Manje pho nxa inkokheli sikhethiwe akusoze kube lohlupho na lokubana abantu abavela esigabeni semandebeleni abakho kunkokheli emqoka.
Ye, mbona ngani kungaba lodubo. Kodwa ke into enginanzeleleyo ukuthi uMnumzana Welshman Ncube kazanga khankase kakhulu ezindaweni lezi lapha asele inhlanhla khona ngoba njengamalunga evazi silama chapters ethu agcwele yonke indawo abantu ade becela ama nomination kithi siyabazi azange sithole ilokhuzeni ngathi i request ebantu indaba abasekela uProfessor Welshman Ncube.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirodza isiphathamandla senhlanganiso ye-MDC Veterans Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi isiga segugurawundi sasiyimpi hatshi umphuqazwe. Ujaramba wethulela amazwi ngemva kwengxoxo kaMnangagwa lomsakazo weZBC ayenze izolo lapho agcizelele ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lukhulunywe kusegcekeni kungela kwesaba. UMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe unakekela umnumzana Robert Mugabe athi useSingapore lapho ayelatshwa khona. Uphinde watshela umsakazo lo ukuthi kabambelanga nhliziyo elukhuni uMgabe lomkakhe uGrace lanxa bamhlukuluza ngesikhathi besembusweni waze wabaleka elizweni. Uthi lokhu konke ababekutsho kwakungamanga ayeqanjwa ngabanye abantu ababefuna ukuthi asuswe esihlalweni. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla sambuza ngamazwi kaJaramba.
Jaramba, I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi akwazi vele ngakho laduzane lendaba yona leyo. Ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakulempi eyayiliwa both sides ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sichisa sokulamagorillas even. Lokhu akukhuluma kwe-gugurawund lokho kuthiwa hayi impi kwakulempi akula gugurawund eyake yahlangana the exchange of fire lama-dividends kumbe lama-ex-zipro whatsoever ababedeploye kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababefakwe njengamabomo laphana babengasuko bakankomo kumbe izapho bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama-victim for the same abantu bona labo ababecabangula ukuthi khona ngama-ex-zipro cadres. So you find that nxa ekhuluma esitsho njalo uyanihlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sibili ukuthi khona laphana kwakubulawa a-defenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet thina abanye into le besiphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo nxa ekhuluma esitsho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into lebingazani sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibona ukuthi ihanjiswane njani abantu bemumathisane umlodi lokho okukhulumayo lokhu yangayikuwumana ngumuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona bana ngumthengisi omkhulu ngoba ngo-FG40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokhu ekhona laphana ngumuntu we-G40 lwana nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso ngumuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu. So kungameva kuhlungu lezilonda azivulayo zona lezi uthi khona kwakule exchange of fire inhlamvu zazisuka ngale ezinye zisuka ngale ngaphi
lapha ngathi khona ukuthi kwaba ne exchange of fire.
Bona labo okwakuthiwa ngama dissident njengoba sicho kubana abazange bake bahlangane la mabutho eGugurawundi bengathiwa yini
akabazange belisane nohulumende wenzani kulo bogwesela nobogayigusu abantu bayavele besazakala ukuthi balapha individuals it was not even a section ababengatholakali behamba bengu-10 kumbe bebangakanyane kwakuyi ngabantu nje babehamba maybe bengu-5-3.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa nomnumzana Charles Nyoni yena ongusakhulayo olwela ilungelo loluntu sixoxa mayelana lo dubo olukhona elizweni olokuthi abatsha abaningi sebethatha izidakamizwa ngenjongo yokuthi bafise ukukhohlwa inkinga zabo sifuna ukuza ukuthi ubudlelwano ukhona na phakathi kwalokho njalo isimo somnotho eZimbabwe sona esingamanga kuhle mnumzana Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo unjani
Ngiyaphila kunjani nawe mnumzana? Ngiyabonga ukuba nami kuhle.
Hayi, thina siphilile. Mnumzana Nyoni, siyeza ukuthi abontanga abanengi sebeqala ukuthatha izidakamizwa, bebhema insango, bephuza lokho abathi yibronko ngezinto ezijiyeneyo. Injongo ngeke ukuthi bakhohle inkinga zabo. Wena uthini ngalokho?
Iqiniso leli sibili ukuthi ontanga sebethatheke kudaba lezi ezokuthatha izidakamizwa. Lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi ilizwe lethu kalimanga kahle ngoba alilanto eyokwenza njalo kayilamsebenzi yabontanga ukuthi ontanga bathole okokuyenza ngoba nxa sikhangelisisa kuthiwa abontanga balamandla amaningi ngoba basethengwa ngabontanga sebe ngasela umsebenzi wokwenza bathila sebethatha amandla awo sebewafaka entweni ezingayithize njalo entweni ezibakhambanisa impilo yabo.
Abanye abantu bathi njengoba isimo somnotho asimanga kuhle eningi labontanga sebebona ngani kungcono ukuthi bathathe izidakamizwa ngoba bayakhala besakula msebenzi. Wena yini umbono ngalokho?
Alokho vele ayisondaba esingakhuluma ngayo ngoba indaba yokuma kwelizwe endabeni zomnotho isibe sikhathi kusukisela ngabomanensizi vele into ezingamanga kuhle abontanga beshela ukuthi beyinda. Lokhu vele into esesiyazi njalo into esiyazi ukuthi iyenzakala nsuku zonke kokuthi kathesi asisamangali ngoba wonke uhulumende lo owayekhona kudala lalo osekhona kathesi sebehlilekile ukuthi bashintshe indaba zemnotho waleli kule lizwe okuthi abontanga bathwele emthini. Ungakhangela abanye abontanga kusikisela beqeda isikole kuze kube lakathesi sebe lama-20-25 years sepiyeni eqede isikole but kazake nje athwele ngitshele phezulu. So akuna ntinye angayenza ngaphandle kokuthola ebambira intaba sezithatha izidakamizwa.
Awungitshele-ke Charles, njengoba abatsha bekhala besithi izinto azimanga kuhle elizweni akula mali imisebenzi ayikho, imali yokuthenga izidakamizwa bayitholaphi le mali?
Izidakamizwa-ke lezi nje imali ekuzithenga ayisonto ezidlayo kakhulu njalo imali abayitholayo le efanana leyokuthengisa emgwaqweni kumbe eyokugezisa izimota kumbe ekucela nje badalini lasebanganini yimali abayisebenzisayo ukuthi bathenge izidakamizwa ngoba akona okuyimbodlela okuyi-1 bakuhlalela beyi-4 beyi-5 bekunatha nje lisintana ngoba babe bengenayo imali yena. Imali yokwenza lokhu nje kabangeke bayishiyela ngoba babeyidinga beyikhanda ngandlela abangafani sebesenzisa.
Sike saxoxa labatsha abasebenzile inhlanganiso ezijiyeneyo ezile njongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Bona bathi bakhona abantu abahamba emalokishini abaqatsha abantwana abancinyane ukuthi bathengise okudakayo kanye lezidakamizwa. Abatsha laba abathengisa izidakamizwa bangabanjwa ngamaphoyisa babopha bona, hhayi umuntu omqatshileyo. Lokhu kungaba kuliqiniso na, njalo kuyini okumele kwenziwe ukuze abatsha laba bathole usizo?
Liqiniso sibili le yinto eyenzakalayo njalo ayenzwa ngumuntu ofana lami ozihambekayo kumbe oziphilela impilo yokujulisa. Yinto eyenziwa yilaba abantu abakhulu esibathi aba-influential ngesilungu. into okumele iyenziwe njalo into okumele iyenziwe nguhulumeni yokuthi uhulumeni kumele adingile ubudanga into ezokwenza athiyane lokusebenzisa umthetho athiyane lokusebenzisa indaba zamapolitiki ezokuthi kungaba nemali emabhankini abodanga kucinga sokusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi laba abathole imali laba abangatheka iphathi labathole imali ngoba nxa sikhuluma ngabontanga sikhuluma ngomntwana wezimbabwe kungafelani ukuthi igqoke ibhathi lephathini.
Hayi mnumzana Charles Nyoni, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labantu.
Lami ngiyabonga kakhulu mnumzana ngokuba nami kuhlelo.
Nangu mnumzana uCharles Nyoni ongomunye wabatsha abalwela ilungelo loluntu. Zulungandaba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo kuTwitter njalo kuInstagram. Kwanelo kwalamhla, olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, zwakazi omuhle. Bye bye.
Vengana masiva
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke. Lamhla ngikhuluma lonkosazana Sikhathele Nyati. Mamdluli, kunjani mama?
Ngiyaphila Dubele, njani?
Hayi siyaphila, kunjani kona ngapho ke okhona?
Sizululiyana lezinsuku.
Ye, wena uyingcwedi ke kwezamasiko, uyakwazi ukunenge. Sike sixoxe nje lamhla sibabili ngakhona ukuthi nxa intombi sizuza ijaha okokuqala kumele iyenzeni?
Kumele bayazane bona ngokuba yibo kwabo. Nxa sebeyazanile laphana esintwini esindebeleni sakithi, kumele ukuthi ijaha nxa kuyukuthi ngempela ngempela lifuna ukunithatha, into yokuqala liyanginika noma iyembe noma ikepesi noma yini nje ayijwayele ukuyigqoka, ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi kumbe ngizithwele nxa bembuza ukuthi nxa ebuya labakibo bebuza ukuthi uyamazi yini lo muntu abangikhaya, bembuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, ngithi ye umazi ngani, sizakwazi ngani ukuthi uyamazi? Kumele ngitho ukuthi isikipa lesengisigobileyo nesakhe. Bese beyabuza-ke abangakibo ukuthi liyasazi yini lesi sikipa, labo bevuma ukuthi ye isikipa lesi yasazi kumbe ikepesi le ishayasi.
Nxa yena sefisa ukuthi aye kibo kajaha, umuntu aqala ukukhuluma la evele ngibani?
Nxa kuyukuthi ngile jaha liyafisa ukungithatha, umuntu engihamba ngisiyamtshela ukuthi sengithole ijaha lifuna ukuyaziwa ngikhaya khona, ngisho njalo ngoba indoda iyeqala ukwaziwa, lifuna ukwaziwa ngikhaya, umuntu engixoxa laye ngu-anti wami ubabakazi ngesindebele kumbe umalumekazi.
Kodwa nxa ungela malumekazi ugcina usenzani?
Ungadinga nje umuntu omdala ongumakhelwane othembekileyo esigabeni ongeke akutshelele eceleni umazi zanti, phela uyakusenzela ukuthi ayazise abadala. And then kulokunye futhi esikwenzayo esintwini ukuthi nxa singavumelana mina le jaha anti u-anti kumbe omunye umakhelwane uyabe sevele sekwakuthini le jaha, nxa singavumelana le jaha ukuthi kwesinye isikhathi ijaha liyabe lingala mali yokuzovela kumbe lingaka angazi ukuthi kuyabe ngingakubiza ngithi uyabe ngakakwanisa izinto zonke ezikwanileyo, into ayiyenzayo uyabuya lapha ngikhaya aze sizokhulumisana ukuthi uyafuna ukunithatha. And then into esiyenzayo siyasifaka imali ngaphansi komqamelo kumbe ngaphansi kwecansi ngitsho njalo. And then bese ngiyalayela umna wami oyintazana ukuthi imali leyo ungavuke ekuseni uyihambise kumama nobaba. So umna wami lo uzathatha imali ayihambise ebazalini bakhe. Abazali bami nxa bebona imali leyo bazahle bebekwazi ukuthi kutho ukuthi ukhona lapho engiye khona le jaha. Labana abakibo kajaha ngale bazathuma umuntu ayefikela noma kobabakazi noma komalume ukuthi dingela nini ngapha.
Kube sokudingwa-ke khonapho, kudingwa njani manje?
Nxa sokudingwa-ke phela laphana ukuthi dingela nini ngapha, kutho ukuthi yena lo abafikele kuye besiyakhuluma ilizwi lokuthi dingela nini umamdluli ngapha, nguye oselidombo-ke lo, nguye osezako ngithunyiwe lapha ngabakoDube banithoma ukuthi lidingele ngale kibo. Bona abangikhayi basebezaphendula amazwi bephendula omuntu onguye othunyiweyo ukuzokhuluma ukuthi dingela nini ngapha, ukuthi bona bafuna kwenziwe njani. Njengokuba phela umntana wangale uDube ufohlile, anti ngiwufohle umuzi lokho.
Kuba khonapho-ke mamdluli,
yiso into sangikhona esindebeleni engisaziyo nje ukuthi nxa singabantu njengoba singabantu besindebele ukuze singalahlekelwa yimvelaphi yethu, asibafundise nini abantwana noma kusemadorobheni umntwana angaphongu kuvuka nje esehlezi komakhelwane ngale ha vele senzile soku right sokwanile kulandela isintu dube noma kusedrobheni noma kungapi asisilandele ni isintu sethu sifundzeni abantwana bethu abangamankazana ukwenzela ukuthi sasa imizwa abayakhayo ibe yiqinile wonke labangabafana ungadelelwa umntwana ekhaya umntwana kabe kwazi ukuthi nxa kuyikuthi ngempela ngempela ijaha leli liyamthatha isintu sibuya kuqala ukwenzela ukuthi into zakhe zonke zihambe kuhle zona izinto zokuthi imali noma ngaphansi kombhedi imali yasala noma ngaphansi komqamelo imali yasala lakhona okuyana okokuthi nxa ethwalishwe ngumfana akhulumela lijaha leli lalo libe kwazi ukuthi kumele linike intombi something yalo eligqokayo ukwenzela ukuthi nxa sekubuya laphana bezokhuluma ngesisu kube lobufakazi bokuthi ngempela ngempela ngesakhe nangingijeliyeni uyayibona.
Yes, siyamuzwa uMamdluli lapho uyakhuluma sibili. Ngithathele ithuba ukuthi mbonge unkosazana Sikathele Nyathi uMamdluli ukhona ngale ke kwele Botswana. uMamdluli ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu uMamdluli ungathina nokusasa.
Umbongile lamdluli.
Hayi ke walamhlasima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogibs tube lilale
lobo lokoko
besenziwe
kangele zinyezi
siyo
wagcina masiko
besenziwe
kangele manyama
sina masiko
bayawagcina masiko
besenziwe
owasenziwe manje
sina masiko
owasenziwe
owasenziwe
abadala
yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo balalela abathandekayo. Namhlanje sikhangela ilizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli. Siyakhangela uvesi 59:60 lesahluko sika 80 verse lokuqala. Kufundeka kanje, uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Chapter 8 verse 1. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ntambama ngithe sikhumbuzane ngelizwi lokuba ngufakazi walokho okwenzakalayo. Zikhona izikhathi lapho esifakaza khona ngoba sivele sizimisele ukufakaza ngalokhu kuyabe kusenzakala, kuze kuthi lanxa sesibizelwa ezinkantolo emthethwandaba ubana sinika lobu bufakazi sibunike ngokugunya ngobana yithi siyabe sisazi. Kodwa-ke kule ndaba ungayikhangela kahle kule ndoda igama layo kuthiwa unguSawuli. Ungaqansala kancinyane indaba le ekukhanda kaStefani kuzafica ukuthi laba ababefuna ukumkhanda ngamatshe uStefani bakhumula iingubo zabo ezazizabaphambanisa emsebenzini bazibeka ezinyaweni zensizwa le kuthiwa nguSawuli. Chapter 8 verse 1 uthi uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Yibo bufakazi engifisa ukuba sibukhangele okwemzuzwana le elandelayo. USawuli wayekhangele wabona konke okwenzakalayo ababekwenza uStefani bemkhanda ngamatshe. Yena uSawuli wayengathi mina ngiphosanga ilitshe, angimjikijelanga, angimlimazanga, angimkhiphanga igazi ngoba kawulato engalwenzayo. Kodwa ilizwi lithi uSawuli wayevumelane labo ukuthi uStefani akhandwe ngamatshe abulawo. Baningi abantu ababona ububi busenzakala bangenzi lutho ngakho, kodwa lithi lizwi nxa ukhona usenziwa ububi uvumelana lakho. Baningi abantu abahlukumezekayo abalimalayo enyameni lemphefumulweni, abanye sikhangele sibukele sisithi akulani lathi. Inhliziyo yakho nxa ivele ivumelana lalawo babantu abenza lobo bubi, lawo uyingxenye yakhona. Singathi thina-ke nangu uSawuli wakukhwabitha, wakukholisa ukuklabalala lokuqhatha kukaStefani. kodwa ke ngubani wayesese uSawuli indaba le ungayilandela uzafumana iphambili yena lo Sawuli waguqulwa ibizo waba nguPawuli isinanzelele ububi balokhu ayekwenza nanzelela okwenzayo nanzelela okubonayo nanzelela okubukayo xa kungokubi uyayelwa uphamisa ilizwi lakho lawo uyingxenye yalobo bubi nkulunkulu asize sibalekele uba ngofakazi bezinto ezimbi xa ulutho lulubi asiphakameni sikhulumeni singayekeli abantu belimala belinyazwa thina esikholwa sikhona
akuyiphethe
asikhulekele baba thixo engcwele sinike umoya umelande qiniswe isikhathi sonke singabi ngofakazi bezinto ezingayisizo kwenze ukuthi uze usiguqulele amagama ethu asuke kokuba ngosawuli sibe nguPawuli xa sisenza izinto ezinhle ebusweni bakho lebusweni babantu bakho uzube lathi sukela manje uzibona phakathi amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ake sikhangele impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Iwange 2 ngezi 1, Herentals 2 yata 2, kuthi iManica Diamonds 2 le Triangle 2.
Awubuthele kancane wemzulu, ihenkipi papalaza. 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 Bemalume, ehelu thandu tjwala. Bemalume, ehelu thandu tjwala. Bemalume, ehelu thandu tjwala. Bemalume, ehelu thandu tjwala.
Ekuseni ngamabhiya ntambama ngamasese akubuthele kancane wemzukulu hayi sigqiba ke uhlelo lwethu lengoma leyo emnandi singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela sokusiba sombala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress kunyanga ezayo. Imbiko yesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ekuthi igugu rawundi yayiyimpi hathi umbhuqazwe isolwa ngabanengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.